Lokhu kuza ngesikhathi abakahulumende weZimbabwe sebesungule uhlelo lokuthola imibono eyehlukeneyo kuZulu ngokuba ahlele njani uluhlu lwendleko lokubuthaniswa kwemali engasetshenziswa nguhulumende olwe-national budget yomnyaka ka-2021. UZulu uthi loba nje uhulumende elengatsha ezifanele zinakekele abaswelayo zalabo asebebadala kakula okuningi osekwenziwe ukuze abantu laba baphathiswe. Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Shenisani Ntungagwa uthi kumele uhulumende abele imali kugatsha lwe-social welfare lona athi lunganceda kakhulu ukwehlisa inhlupho zalabo abaswelayo.
Phambanisa ngokokuthi khona okwakuqala kuba nzima ukuthi ngikholwe ukuthi umnumzana lo uzihlupha yini kumbeni esingathi i-social security yabantu beZimbabwe. Abantu makhaza ukuthi bayatholani ma bekhuluma ngesikhiwa bathi kulama mitigating factors nalawo kuzaba yini lama packages ukuthi abantu banikwe kumbeni kwaba yikudla. Ukubona kwami mina kungangiphatha ngokuthi khona angisela themba ukuthi khona lapho esiya khona lo Minister of Finance kuyabe kuqondile.
Uqhubeke ethi imali etholwa nguZulu oswelayo okwakhathesi kayeneli lutho esithi abaningi badla ingqoqo zomlomo.
I-agriculture engxenye izathola, i-defense izathola, i-home affairs izathola eziswela yizonezi eseziqondane lokuphila kahle kwabantu.
Umele inhlanganiso ye-Community Working Group on Health uMnumzana Itai Rusike yena uthi imali eyabelwa ugatsha lwezempilakahle kumele yengezwe.
Kana takatarisa nyaya dzezveutano muno muZimbabwe tiri kuona kuti
nxa tikhanyera ezempilakahle eZimbabwe uhulumende kaqakathekisi inhlupho esilazo kundaba zezempilakahle. Minyaka yonke ugatsha lwezempilakahle luyabe lule mali abaye beyikhangelele ukuba umsebenzi wabo uhambe kuhle kodwa abayitholi
mali iyoyo. Zvinoita kuti mabasa ezveutano anga achiendeka.
Lokhu kusekelwe ngowake waba ngumphathi ntambo wezempilakahle udokotela Henry Matsoleka yena othi uhulumende kumele abone ukuba uhlela kuhle ekwabeni ibhajethi yakhe ngalezi zikhathi zokoniwa komnotho yikuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19.
So mutsauko uri pakati pe-9.6 billion ne-43 billion wakakhulisa.
Umehluko phakathi kwe-90 billion ne-43 billion umkhulu ngoba nxa bebhala imali lezi bakwenza ngemva kokukhanyelisisa. Ugatsha lwemali kufuze lukhanyelisise lolu daba. Khathesi benza umsebenzi wokubamba odokotela labomongi lukhulu bengabaphi imali. Ugatsha lwezempilakahle
aluthuthuki.
Uhlelo lokubuthanisa imibono kaZulu ukuze uhulumende azwisise indingeko zikaZulu ngenjongo yokusebenzisa lolo lwazi ukuhlela uluhlu lokubuthaniswa kwemali kahulumende nendleko zengatsha zakhe zonke olwe-national budget luqale ngenyanga edluleyo. Ibhajethi yomnyaka ozayo ka-2021 ikhangelelwe ukwethulelwa ilizwe ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube yona le inyanga kaLwezi ingakapheli. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nginguMnomzana Ndlovu.